soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-14 Mpalakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-CCC ebilomhlangano izolo eHarare isivumelane ukuthi kuyiwe kuZulu, asho ngodaba lokusuka edwale lephalamende kwamalunga ebandla.
Njalo sirizove ukubana siqale inhlelo zethu zokumeka sure ukubana ke siye khuluma labantu ekhasilini and parliament amavota on the proposal esilayo ukubana ke sibuzane ukubana kusalo mlandweni ukuthi sihlale eParliament.
Umfanekiso wokuhaya i-cartoon owethulwe liphephandaba lobulembu eleZim Daily okuthiwa inkosi uLobhengula elekhanda likamnumzana Sengezo Chabangu udala inkulumo.
Zikhona izinto okungahlekiswa ngazo, zikhona into okungadlalwa ngazo. Osomahlaya kumele babe kwazi ukuthi akhona amabanga, ikhona imingcele, njalo zikhona izinto okungahlayazwa ngazo ngaphandle kwengozi.
Kulabalandeli beqembu le-Highlanders abamukele ngenjabulo ukuqatshwa kuka-Kelvin Kayindu ukuba umqeqeshi weleli qembu, kodwa kulabanye abathi abamfuni ngoba lumsebenzi wamehlula ngomnyaka ka-2014. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli yebandla le-CCC ebilomhlangano izolo eHarare isivumelane ukuthi kuyiwe kuZulu ukuze atsho ngodaba lokusuka edale lephalamende kwamalunga aleli bandla. Idale laleli bandla elithiwa yi-Citizens Assembly liphumele izinqumo ezimbalwa ezibalisa lodaba lukamnumzana Sengezo Chabangu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Ngiyabonga kakhulu umhlangano wethu Citizen National Assembly uphumise ama resolution ukuthi siya phambili njani thina njengetrusiyo kokuqala. Siwelelane kubana ke sizasebenzisa ihlelo ezijiyene ukuyala ibhajethi elaproposwa ngumthuli Ncube, ngoba yibhajethi eli anti the people, yibhajethi elingavele ebantwini elifuna uku-overtaxa abantu abadubekayo nokuthi kube le program eyokuthi sicede ke uduwe elizweni. So on that basis sizabona siqala ke amaprogram ethu ke okungawelelani le ndaba yebhajethi. Njalo sirizove ukubana siqale inhlelo zethu zokumeka sure ukubana ke siye khuluma labantu ekhasilini and parliament amavota on the proposal esilayo ukubana ke sibuzane ukubana kusalo mlandweni ukuthi sihlale eParliament noma siphume sonke ama-members of parliament lama-councillor. So yikho ke siqalise i-meeting lama-MP lama-councillor ukubatshela ukubana sesiqalise ama-meeting yethu kuviki yona leyi lama voters ukubana sizwe ke iproposal ephume ku-Citizen National Assembly ukuthi we must completely withdraw from parliament ngenxa yokuthi it's no longer an arena erespecta the democratic ethos and the constitutional obligations ezabantu abaphiwa abaseparliament lasekhansilini. So in that respect sizabe sile marathon meeting esayenza with ordinary voters ukubana sibe kwazi ukubana iproposal ephume ku-Citizen National Assembly abantu bathini ngayo ukwenza ukuthi sibe ne-way forward thina njengenhlanganiso. Number 3, sivumelane njengenhlanganiso ukubana sesiqalisa a political program of action ekubana silete iZimbabwe back to a road of democracy and legitimacy. So lizafuna senze inhlelo esijeneyo mayelana lendlala lendaba yokubana sibuyele back to ukuhlonitshwa kwe-constitution kwele Zimbabwe ngenxa yokubana ezake siyacontinua as if everything is normal when everyone in this country is under attack ngohulumende kamnankagwa ongakhethwanga ngabantu. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Gift Ostalos Siziva, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umfanekiso wokuhaya i-cartoon owethulwe liphephandaba lobulembu eleZim Daily okuthiwa inkosi uLobhengula elekhanda likamnumzana Sengezo Chabangu usudale inkulumo. Lumfanekiso otshengisa umuntu lo ephethe ichukela usulwe ngabesindebeleni kunye labavela kwezinye izigaba zelizwe besithi uyinhlamba. Kulabanye abangazi imbali yelizwe abathi uLobhengula wathengisa isizwe ngechukela. Iphephandaba leZim Daily liwucitshile lumfanekiso laxolisa kuZulu. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu ofundisa njalo ezombusazwe ekolitshini leWits kwele South Africa ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye ubonakele umfanekiso kamnumzana uSengezo Chabangu osuhlanganiswe lesithombo lomfanekiso ka wengonyama inkosi uLobhengula inkosi yakwaMthakazi inkosi yesizwe samaNdebele. Umfanekiso lo ukhandwe yilabo bantu abanesifiso sokuqhubekelisa phambili umbono wokuthi inkosi uNobhengula yathengisa ilizwe ebalungwini ngoshukela, umbono oyinhlamba futhi ongamanga ngoba kwenzekanga lokho uLobhengula ngula akazange athengise isizwe nalo ilizwe ngoshukela. Kusenjalo ukuhlanganisa uShabangu noLobhengula kuyinketha beshabi ngobana sokusenza ukuthi kubonakale ngani akuna muntu wesintwini wesindebeleni wakwaMthwakazi ovunyelwayo ukwenza upolitiki lokupolitika ezweni laseZimbabwe. Umfanekiso lo yawodwa uyinhlamba uthuka uLobhengula inkosi yabantu uthuke yena uShabangu eyipolitician njengamanye amapolitician elizweni uthuke nalabo bantu abangavumelana noShabangu abangavumelana noLobhengula. Labo bantu bengaba semathebeleland bengaba semashonaland bengaba sebukhalangeni bengaba kuphi kodwa ngumfanekiso wothuko umfanekiso wenhlamba.
Kodwa bakhona abathi imfanekiso enje ngekuzilibazisa nje okwenza ukubana abantu bengawuthathi ngendlela yokuthuka kodwa bakuthathe njengendlela nje yokuzilibazisa. Ukubona njani?
Awu yebo mnumzana, bakhona abanye abathi bona ama-cartoon imfanekiso amahlaya nokunye indlela yokuzilibazisa ukuthi kube lohlaya kube nohleko kube kuhle kube njeya. Kodwa ke engakusho mnumzana ukuthi akudlalwa ngegeja kuziliwe njalo akunamuntu wakwahlekisa ngobukhosi akulamuntu wakwahlekisa ngombuso akulamuntu wakwahlekisa ngempilo zabantu. Ma uhlekisa ngenkosi loBhengula uhlekise ngobukhokheli babantu uhlekise ngamapolitician uhlekise ngakho konke kulungile ngamahlaya ngamakhathuni lokho abathi isathaya abathi isakhazini abathi ihuma ngesilungu. Kodwa ke imhlekiso leyo lamahlaya lawo angahambelana lengozi nokufa kwabantu bangaki abantu ababuleweyo ngegugurawundi ngokuthi bangamthwakazi baningi bangaki abaswele amathuba ngokuthi ngumthwakazi baningi bangaki abasiphezelwe impilo zabo ngokuthi yibo labo baningi. Ngakho ezweni elinjalo ihlaya lakhona liyabe lisukela phambuka laya eceleni. Ngakuthatha ngikuse emhlabeni jikelele kwenzekeni nxa abanye sebethetha ama-cartoon ngoMohammed bahlekisa ngoProphet Mohammed bahlekisa ngoProphet bani bani kufa abantu kuyaliwa. Ngakho zikhona izinto okungahlekiswa ngazo zikhona into okungadlalwa ngazo osomahlaya kumele babekwazi ukuthi akhona amabanga ikhona imingcele njalo zikhona izinto okungahlayazwa ngazo ngaphandle kwengozi. Ngakho lokhuyani ukuhlanga nesithombe sikamnumzana uSengezo Chabangu nesithombe sikamzilikazi kuyimpi kwabanye abantu. Ngakho lo somahlaya nxaye ngusomahlaya kutsho ukuthi wehlulekile ukuhlayaza ngoba udlale ngegeja kuziliwe.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe njalo efundisa izombusazwe ekolitshini leWits kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwele South Africa. Siloke sikudaba lunye siphinde saxoxa locubungula ezamasiko njalo isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo omunye wabathiwa zinkosi zamaNdebele umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Babakande kunjani kunjani nabalaleli bakho. Hayi mina ngiyawuzisisa kakhulu lomfanekiso obekwe lapha obu Chabangu ekhanda bese kubekwa umzimba wenkosi uLobhengula ngoba nxa ukhanya ndiyawubona ukuthi khona nje anti kukhonjwa kanye uLobhengula. Mina ngiyakuzwisisa kakhulu njalo ngiyabazwisisa kakhulu laba bantu abawubekileyo ukuthi laba bantu abawubekileyo lo mfanekiso balasho isizathu balayo indlela yokwenza ukuthi khona bakwenze ngaleyo ndlela ngoba bona uChabangu bamzwisisa ngcono kakhulu kulathi thina abanye esimhlaselayo. Laba bawubekileyo bakuzwisisa mpela ukuthi khona uChabangu umelele ende khonokho abakwenzileyo ukubeka onalo umzimba bayakwazi ukuthi uChabangu umelele bayatsho futhi lokutsho ukuthi uChabangu umele isizwe ngoba inkulu uLobhengula phela yayiyinkosi yesizwe lesikhuluma ngayo. So ke laba abakubekileyo bakwazi mhlophe ukuthi khona uChabangu umelele uChabangu into ayikhulumayo ukhuluma into ejongene bakunanzelela konke lokho kanti ke abanye abantu bakithi abakunanzeleli ukuthi khona uChabangu umelele yikho ke bemhlasela labo ababancedisayo bonabo babatshelisa ukuthi hayi mina ngamhlasela lo muntu kodwa lo muntu umele lokho umele isisho. So ke mina indlela engibona ngayo
kodwa bakhona abathi imfanekiso enje ngekuzilibazisa nje okwenza ukubana abantu bengawuthathi ngendlela yokuthuka kodwa bakuthathe njengendlela nje yokuzilibazisa. Ukubona njana?
Angiboni nje njengendlela yokulibazisa kuphela kodwa ngibona kuyindlela yokuthi abantu bajulise umcabango umcabango yabantu isuke phezulu ingene phansi ngoba bona laba ababeki leyo sebengenile batshona baze bayafika emthanjeni wamanzi. Mina indlela engibona ngayo leyo angazi ukuthi abantu bakithi bona baza kuthatha njani kodwa eqinisweni ikho khonokho eqinisweni ikho lokho uChabangu akumeleyo kumele isizwe senesi sizwe esiyisona esimelwe uLobhengula esasimelwe uLobhengula akunanzelela lokho abakubekileyo. Ngiyazi ukuthi laba abakubekileyo yilaba abantu abangekho esizweni lesi esasiphethe inkosi uLobhengula nganyamalala. So ke ngiyakuzwisisa kakhulu njalo mina yindlela engibona ngayo ukuthi khona uChabangu konke akwenzayo bakwazi ukuthi uChabangu wenzelani njalo bakwazi ukuthi bakukonnecte lesizwe kube kanti isizwe labanye abantu bakithi ngapha esizweni ababoni ukuthi kuyinokwenzakalayo yabo.
Lathi siyabonga mnumzana Greta Vodloza Sibanda ucubungula izamasiko njalo eyisikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo omunye wabathiwa inkosi yamaNdebele. Kulabanye abalandeli beqembu leHighlanders abathakazelele ngenjabulo ukuqatshwa kuka Kelvin Kayindu ukuba ngumqeqeqeshi weqembu leBhoso. Kuzokuba labanye abathi abamfuni ngoba lomsebenzi wamehlula waze wasuswa esikhundleni sokuqeqeqesha iBhoso ngomnyaka ka-2014. Ukayindu owake wadlalela njalo iBhoso ukhangelelwe ukuqala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomsakazi olodumo uEzra Chisa Sibanda oyintatheli njalo yeStudio 7.
Siyamhalalisela, siyambongela iqiniso elihle uKhayindu zazama kodwa into inkokheli zeBhoso yikho lapho kule indaba khona. Silalo kuthiwa yi-board, silalo kuthiwa yi-executive. Labasebenzayo kwi-executive abakhona basenza nzima ngoba kule board ingenelayo. I-board ngesilungu okuthiwa yi-ceremonial ukuthi vele yona angwayo kayingeni ekuqondiseni kumbe kusebenzeni kweqembu kodwa kulezi nsuku bayangenela. Ngakho-ke udubo lukhona phana ukuthi ucine kungazwanana bese kulama-claims kulani and njalo abantu ababuyayo kuleli qembu iqembu leli Dube igolide balithatha laphana igolide yodwa kodwa-ke abantu abakwazi baligibhe njani igolide lakhona.
Kodwa lokho ke ukhayindu lapha zingathi bazamile kumbe
ngendlela into ziyo yona bazamile bangcono kulomlungu lwathe khona.
Mhm.
Umlungu lwathe khona vele bezihlele. Kodwa kukhayindlu ndwana ke bawazama swisa saba ke number 2 sitshwe goal difference. Yebo kahambe kodwa wayelaba abadlali abaningi wehlika kunqobo. Ngoba umthetho wena umuntu wehlilekayo uthi anqobe kumele ajintshwe njengemazweni njengamathimba wonke South Africa, UK, America. Kodwa kukhayindlu phakathi kwabaqeqeshi abakhona umbone ngani engazama ngenza ngqobo.
Ye kodwa sizokube nomphokozelo phakathi
kwabo. Kuqozela ubhozi wabantu beyelinders balokwehla badawukele phakathi tu. Yikho nje kuvuleka inkokheli ngabambanisa abantu bonke abayelinders. Kodwa lokuqozela. Kanti ezinye imbuzo edube na isizini iphelile. Akwazi ukuthi yasiphoswa mbala. Iyelinders ethatha incwadi. Asikwazi ukuthi usakunduza ukuyela yini. Akulo muntu osekhulume la usakunda lo kade ongincedise ukubhadala imiholo yabafana. So into zonke okwamanje zisamile. Akwaziyo. Eyinto ngiyelinders. Kathesa abakhethe ukhayindlu baphuma nxa bevotele phandle sebekhethele laba abazabuya. Bazabuya bazasebenza kuhle njani laye bengamkhethanga. Yinto kumele isisekelo sokusiqibulela lenders kumele sitshintshe sithi question itshintshwe. Kungathiwa abantu abaphumayo bakhethe umqeqeshi weqembu ozakhothe ngaseko. Laba bengaphuma laba amkhethile lo uyayo yathi kanje vele awukhethwa ngayimwe. Lanxaxoba sokuncane ncane futhi. Kungakhulumi. Kumbe lami ngaboni ngiyaphuma. Ngithe ngithi kind of sign i contract ye 20,000 kwenzele ngilambisele ababuyayo. Bakhawule ngoba kasemthethweni. Ungagodli into zabofathi, ungagodli into zikamadinda before, ungagodli okunye ukwenzela ukuthi lo wayephuma wayethi isayinile ukuthi i contract ethi bhala la uyazibila. Kodwa yini ebekwazi ukuthi asikho. Imali yaseliqhama iqembu unyaka ozayo. Kunje nje abafana ama contract aphela ngo-December 31. Ungabuza ukuthi ulungisile abafana abanye ngiyahlala lapho. Hayi angikwazi bra, angikwazi dophe incenye bese ngihambile ngoba kodwa umuntu nje bese ngiyamfuna ngomnyaka ozayo. Yabo into yokho. So awuna umuntu ovuselela ke ama contract abafana unyaka ozayo bazahlala njani? Yindaba ezikhona.
So ke sizokuthola kulabanye abantu abafuna ukungena ezikhundleni lapha ngoba kudambe sizihlongwe.
Siyezo sizozothi uqhubana moyo uyafuna lyambazi uqhubana moyo uyazama ukuba ngu-MP ngaphesiza webandla lezana uPF njalo wasebenza kuZek njalo nguye omunye wabathola isiDG basidiscuss method. Sizwile ubaba uhlanga udlodlo kodwa uhlanga udlodlo uthe khuma nawe ukuthi hayi angeni. Sizwile ukuthi kulo nodumo nyathi useSouth Africa ukuthi ufuna ukungena. Sizozothi ubaba ogokhokhela ema kuthemu liyaphela ngangena ubaba uSpana laye-ke ufuna ukungena esithi ngubaba omhlophe uphetnes mhlophe nobaba-ke uJohn Fati yenalowo khona uSpana. So bonke laba ngabantu abakhanya ukuthi bazancedisa.
U-Ezra Chisa Sbanda ngumsakazi olodumo njalo eyintatheli zindaba yeStudio 7. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Studio 7 kubasakazi bethu abahle kunye nabalaleli, ninganivuka njani ngezindawo nezindawo la likhona? Hayi, siyayizwa indaba kasengezochabanga usekwenzile njalo. Angazi bakhona kade bemsekela bethi hayi usengezochabanga uyalungisa, kodwa namhlanje ulungiseni ngoba nanguthetha amafiti akade thethwe TPC lapha kwaBulawayo wabisela kuZANU-PF. Yiwo kamadoda angamavila la ahluleka ukusebenza afuna ukudla igazi labanye abantwana, thatha injabulo yabantwana bezimbabwe afuna ukuyifaka epokethini lakhe ajabule yedwa. Sihlezi sibatshela abantu sithi hayi vote lakulela nibizwe ngeli kusize nganext. Kungangcono kusetshenziswa enye indlela ngoba ivoti kusokucacile sobala ukuthi kulela lizwe ngeke lize likhulule abantu ende ngeke lisize ngalutho. Lokho nje kuyinto ebonwa ngubani nobani. Inkantolo zonke sezajika saba yisani yonke into. Mina nje umuntu engizwisa ubuhlungu ngishamisa ngizwela ukushamisa khoza uphila kolunye usizo lokuthi nzima kakhulu uyazama mpela ngamandla ukuthi akhulule abantu baseZimbabwe kodwa kwehlula. Nanku manje sebefuna ukumthathela negama bayidikiza nje iphathi bafuna ukuyiqeda yonke. So kubuhlungu kakhulu lokho and vele ekugcineni bagcina abayidilide abayiqeda vele iphathi. So into esikhona njengabantwana baseZimbabwe into engasiza ukuthi abantu bahlale phansi baphume lesinye isisombululo ngoba lokhu kwevoti ngeke kuze kusize ngisho langelangeliwane. Ngisho lango-2028, 2031 bakwenza the very same story.
Studio 7 alibonani ungujuma elibhali alibingelela lonke bafakazi bethu. Kathi i-TPC ayikho yini imizamo engazamakala engcono ukuze bazwakale ngoba la sosho kudingeka nje kuphela ukuthi ekuchaye nje induku. uDuku sizakwazi umhloniphi ngoba ungakhangela laba bantu phezantu abasadeleni isiphuzi sebedele amaphathi wonke amancane leza khamile ezimbabwe sebenzele emathandazi besicela enye iplani bakithi akezama enye iplani
Studio 7 Studio 7 likalivuka njani bonke lokho yezwa abantu abakhuluma ukuthi abantu kabaphuma ephalamende bephuma ephalamende benzeni nxa bengabe baphuma ephalamende abantu labo kabaphume be-outside the country bedinga ukuba iziphepheli bebumbe uhulumende wabo be-outside ngoba bengaphuma beyale belapha bazavunjululelwa amanye amacala angekhoyo begcwaliswe ejele kukathi nxa bengala plani yokuphuma outside kabafayithe within bekhonapho ephalamende kabafayithe bekhonapho bezame bephakathi obephume phandle kwelizwe yiyo nto engibona abantu siyathanda nje uphonga ukuthi ushamishi uyehluleka naye sayesi kutshela ukuthi angirat ugome nawagijimele esitaradeni yedwa kumbe umnanga kumbe umgadi akulali into ogijime yedwa lina ileli mchasayo ligijime lakhe ngingabonga ukuthi uyehluleka lifuna enzeni ethi asihambeni siye emanchester dows kalihambi asihambeni phela siqondele ekami siyedilize ijeli kalifuni pho lifunayo engasihlanyeli lani futhi
studio 7 ngiyabingelela abasakazi labalaleli hhayi siyabezwa laba be-3+C bathi bafuna ukukhulumisana mhlawumbe baphume ephalamende but okusalayo yikuthi izanu abasukuma besithi bayithale nje yayiveli yiyonale ayizange yavela yatshintsha in the midst of gugurawundi izaphu yathatha wonke amasithi bebulawa abantu besenziwani ayizange izaphu siyibone ikhalala iphalamende so bona yiphi izanu kade ababeyi-challenje ababengayazi abakhanya sekungani sekubamangalisa namhlanje uthami sengafuna ukuchithela abantu isikhathi kudlalwe ngabantu bakomthwakazi uvele ubuye komthwakazi ele njongo yokuphusha lokho kwaqaliswa ngomalumakhe so nxa sihlala sitshela abantu bakithi ukuthi abalwele okwabo abasizwisisi bathi sile nketha bejabu umonzora la wathengisa amasithi wonke angu-18 azange abe contested azange size umsindo ongako uthaba ngwe-atleast uthethe amabili lokuthi uthengisile futhi asilabufakazi lakho ngoba izinto ezikhulunywa ngubaba uthaba ngowazi-raiser before ama-elections bamgxeka bamsola ngoba vele emehlweni amaphathi la ama-opposition indebele yilo elifezi ligcolwa lirongu bona abaphambanisi so into yabo leyi vele ayisiyo engakhulula izimbabwe akula maturity bagcwele amandlwani nje
studio 7 studio 7 njani basakazi abahle hayi mina ke ngibona kwami ke bahlonipheki mina ngibona engathi nje into ekhona isikhathi sokuthi sibe sichitha isikhathi sethu sisithi sibhema uChamisa ngibona engathi se-wasting time ngoba uChamisa usiyena umuntu ophethe laphana iparty esesiyilwisa laphana yi-ZANU-PF ukuthi sigxeke uChamisa mina ngibona engathi abantu abagxeba uChamisa ngabantu abafana nabo-Chabango that is all ngoba angiboni ukuthi uChamisa umsola ini ngoba okokuqala lwani umuntu akaphethe lapha into ephethe yi-ZANU-PF yiyo kufanele ukuthi siyilwise uChamisa side yenze njani ngoba awusinguye ophetheyo awusinguye one-army awusinguye ne-military yonke laphana iphethe yi-ZANU-PF uzoyenzani so into efuneka laphana ukuthi thina abazibabhezi kufanele ukuthi silwele ilizwe lethu siyeke na there is no time ukuthi sigxeke enye any opposition party so mina ngibona ngathi nje umuntu ogxekana noChamisa laphana uyabe ngowe-ZANU-PF ngoba there is no need ukuthi singagxeka uChamisa sitenze njani elo yedwa yini ngoba i-ZANU-PF iyazenzela laphana iyasidelela amakhodi zonke izinto ungaze uye ekhodi vele uyaluza angaze kube njani zonke izinto ezilaphana ngeze-ZANU-PF ikanti ke ilizwe ngelethu ngiyabonga
ye ku-Studio 7 livuka njani kodwa basakazi bethu abahle ye asiyamuzwa ubaba uGawule umdala umaphikisa konke umaphika konke ave sheshe ukubopha amapolisa asezimbabwe ayasheshe ukubopha amalunga wama-opposition ave sheshe ukuphenya amacala ayenziwa ama-opposition kodwa ehluleka ukuphenya okusheshe ukuphenya amacala ayenziwa i-ZANU-PF amalunga e-ZANU-PF kwatsha u-Anastasia Ndlovu ngabantu be-ZANU-PF live hhayi ukuthi like i-NCT live la namhlanje kusathulekile akukaza kalothi kwahamba kanjani kwabula avele ukubala ikwenza kodwa mosi so angazi ukuthi ubaba uGawule uphikisa ini yena angayaziyo mbe abonani ayibonakali okunye yazi
studio 7 studio 7 sanibonani sanibonani sibonga indaba esiphathela zona ezingakhethi hlangothi sicela bakithi lathi awethu ama-message khona ukufunda siyacela
baphathi bethu. Mina ngizakutsho ukuthi kanti kwenziwa yini ukuthi ngizwe omunye ubaba lapho ekhuluma ethi abantu ababoshayo nabantu ababebelomlando abantu bezanpf bayawona makuyukuthi right njengoba kubotshwa abantu ababonayo abantu bezanpf shithi bona vele bawona eZimbabwe bona abantu be-triple C kuphela. Yiyo le nto esifuna ukubayazi ngoba masibheka sithatha ukubheka abantu bezanpf babawona kakhulu kodwa sikazi sizwe ukuthi abayabotshwa. So kathi iZimbabwe ngiyezanpf noma ngiyabantu into esifuna ukubayazi.
Studio 7, Studio 7, Nginyelele ku-Studio 7. Hayi, le nto le yenzakala eZimbabwe le ibuhlungule kakhulu. Ibuhlungu mpela ngoba izami iyazenzela, izami zenzela konke nje kufunayo. Irukhela abantu abavotela uZulu bakhiphe imisebenzi yonke le yezanu. Hayi, abantu baseZimbabwe kumele sibambaneni. Hayi, izami.
Siyabonga balaleli bethu. Ke sikhangele ezeMelika. Umchuchisi wecala likaMnumzana Donald Trump wayengumongameli weMelika kaMnumzana Jack Smith usethule udaba lokuthi akucutshungulwe kubonakala sobala ukuthi uTrump uyavikelwa naye isisekelo sombuso ukuthi angazathoniswa amacala akhe ambalwa. UTrump kodwa kunjalo nguye okhanya elokhu ekhokhela kulabo ancintisana labo kubandla lama-Republicans. Sixoxe lo mnumzana Tim Moringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga msakazi Gandhi. Hayi, usekelo lukamongameli waye ekhona uTrump kungathiwa seluqina day by day ngoba abantu kathesi kungathiwa intengo yezinto ezitolweni lokuhlala kahle lama investments kukhanya ngathiwa aphansi. Siyakwazi ukuthi saba le COVID 2 years laphana abantu bangahamba emsebenzini njani njani. So kathesi ngantu asoku affecta yonke into ngoba siyakwazi ukuthi ama economy all over the world ngantu alawo lokhe asa yenza i recovery. So abantu abalapha eAmerica bakhangela okwabo izikhwama zabo lokuhlala kwabo lentengo yezinto ezidolweni okwakathesi ukhanya ngantu hayi izinto ngantu ziyadura abantu bathi intengo yamafutha o igasoline ngathiwa iphezulu kakhulu so yiyo eyenza ukuthi izinto eziningi zikhwele. So khonapho abantu sebekhumbula ukuthi uMongameli Trump esekhokhela laphana izinto eziningi zangathiwa zazichiphile and i-economy ye-America yayihamba kuhle. So okwakathesi ngathiwa abantu sebekhanuka khonoko so yikho support yakhe ingathiwa isiqina day by day, week by week. Singakhangela ama election predictions athi wona okwakathesi uTrump nguyophambili kukaBiden.
Yena uMongameli Joe Biden ubona njani amathuba akhe njengoba isikhathi sonke leso bekungani akukhanyi ukuthi ngaba losekelo olwedlula olukaMnumzana Trump.
Siyakwazi ukuthi la uBiden ungathiwa uyakwazi ukukampaigna or is a political strategist ngoba sabona ngo-2020 kakampaignanga okuningi but waphonga ubuya le message yeyodwa ezimbili waquma ukubusa kukamongameli Trump ine-surprise. So mina engikubonayo khonapha yikuthi umongameli uBiden kathesi sesingena ku-2024 sizake sesimbona nje sechaya ama-campaign akhe ngoba uqalise ukuyenza ama-fundraising last week eCalifornia. So ngiyabona ukuthi ngo-2024 iyabe sejaha ukuthi isikhathi asisekho. Ukuthi uzanqoba hayi lapha eAmerica kuyahlupha vele ngoba singabona by September next year or August ukuthi kuyabe sekume njani. Yikho ngathiwa kuyabe sekulama indicators ngoba siyakwazi ukuthi uTrump laye ulamacala amaningi lama cases amaningi aphambili kwama-court ngendaba zokuba etsotsa erobha abantu njani njani longafuni ukulalela umthetho welizwe and inkulumo zakhe ewayezikhuluma ukuthi ufuna ukuba ngu-dictator. Hayi, angikwazi ukuthi kuza kuma kanjani.
Siyabonga mnumzana Tim Moringai ocubungula ezombusazwe. Igama ngu Chris Gande, asidibane njalo kusasa sikhathi sinye.